Incwadi leyi sibisibi nxa ngikhangele hayi kayifanelanga ukuthi ibe incwadi evela kuminista welizweni ngoba nxa uminista ezakhangela ukuthi khona amaNdebele malutshwana angikwazi ukuthi yena ongumhlobo bani angikwazi njalo ukuthi unguminista wuphi mbona ngani sokusitshengisa nje ukuthi khona lokhuyana okwakubhalwe ebhayibhilini ukuthi menemene tekeli phasini kubhaliwe emdulini ukuthi khona lobu bukhokheli kabusekho sobuphelile yikho engikubona encwadini kaZwango.
Lithi lina abantu babotshwa mahlayana okugoqela abebandla lenu njalo abanye ngabazingelwayo njengenyamazana kodwa uhulumende uyakulandula lokho uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo.
Ngikhuluma kanje Nkomo, amalunga awebandla lethu angasalali ezindlini zawo aselala eboda ebaleka ehlala egangeni kangikwazi lokuthi mangaki. Bengikhuluma labangane bami abebandla lethu kobulawayo abangasakwazi ukuthi ezindlini zabo kunjani. So ke siyakwazi ukuthi khona lokhu bekusenzakala isikhathi eside banenga abantu asebebulewe banenga abantu asebe hlukuluziwe banenge abantu abalokhu bezingelwa kodwa bezingelwa nguhulumende. Uhulumende esithi kakwazi baqala besithi bona i-third force kabakasitshela i-third force yakhona nanamhlanje ukuthi yiphi. Uhulumende lo ucabangela ukuthi yena angakwanisa ukuthi khona abantu bonke ebaxotshe emizini yabo ebaxotshe emakhaya abo and then besokulunga abantu bonke bevume bethi ku-right khona lokho okwenzakalayo kodwa into eyenzakalayo yilokho. Akusela muntu oku-MDC osefu. Mina nginjenje Nkomo ngakutshela ukuthi khona ngiyakwazi ukuthi kule instruction yaphiwa ijoko. I-Joint Operations Command ehlanganisa amapolisa, ehlanganisa ama-CIO, ehlanganisa amasosha, ehlanganisa amagajeli. Eyathiwa khona wonke umuntu owaphuma esipoliseni, owaphuma ku-CIO, owaphuma esibuthweni, owaphuma ekusigajeli. Angabonakala lapho abonakala khona kabotshwe evalele ejele. Lokho kuhlanganisa abantu abafana lami esikupolitiki. But kuhlanganisa njalo abangekho la kupolitiki.